Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 2 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganele siphathamandla sakweleBhilithane esifike elizweni izolo wacizelela isithembiso sakhe sokuthi uzaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ngakolunye uhlangothi isiphathamandla saseBhilithane lesi sisole udlakela oluqhamuke eHarare izolo. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo emathebelelendi basola uhulumende weZANU-PF besithi kafuni ukugcwalisa umbuso wezabelo i-devolution of power. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo mphathintambo wakweleBhilithane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe ase-Afrika unkosikazi Harriet Baldwin eHarare namuhla wamthembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo njalo ezasutisa wonke umuntu. Ekhuluma ngemva komhlangano lo unkosikazi Baldwin uthe labo bakhangelele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngendlela eqondileyo kungeladlakela. Asizweni amazwi akhe akhitshwe isigodlo seBhilithane ngemva kwalomhlangano.
I've also managed to meet the new president, President Mnangagwa.
Nivele tuba lokuhlangana lomongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa. Wagcizelela ukuzimisela kwakhe ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Ngalokho, eleBhilithane lamuhla linikeze inhlanganiso ezizimeleyo imali engange £5 million ezaziphathisa ekusebenzeni lozulu kuyiwa kulolu khetho ukuze iningi eZimbabwe livikeleke kulolu khetho. Ngikhangelele ukusebenzelana kuhle lozulu weZimbabwe ekwakheni iZimbabwe elempumelelo.
Amazwi kankosikazi Harriet Baldwin ekhuluma lamhlanje obehumutsha ngosithandekile Mhlanga. Unkosikazi Baldwin usole ukutshaywa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe izolo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi udlakela lwayizolo lolu luveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo kalusoze lube ngolukhululekileyo.
Ukhetho olukhululekileyo kumele lube khona emumeni okhululekileyo. Masibeka umumo weZimbabwe awukhululekanga. Kuyatshaywana uJoyce Mjuru bacishe bambulala ngamatshe bembulalela ukuthi yindaba ekhankasa ebonana lomgabe ekhukhumeza ibandla lakhe. Nxa umumo wokukhankasela ukhetho ungakhululekanga, ukhetho lungeke lukhululeke. Ngakho izithembiso zikababa uMnangagwa zingafanana nezithembiso zomuntu olimenemene ongathembekanga kumbe nje othembisa into eyize, ngoba umumo kumele ukuthi ngayiwo shoyo ukuthi ukhetho luzakhululeka.
Ukhuluma ngokutshaywa kukankosikazi Mjuru labasekeli bakhe izolo, unkosikazi Baldwin ukusolile kakhulu lokhu wathi eleBhilithane lifuna ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Kukhona yini abangakwenza abeBhilithane ngaphandle nje kokwethula amazwi anjalo ngaphandle kokukhuluma nje?
AbeBhilithane babekhona abantu bebulawa ngegugurawundi njalo babelokhu besenza zona ezizithembiso sokuthi sibhekile siyabona, sibhekile siyabona. Ithemba lesifiso sethu ngesokuthi ngalesi sikhathi kumele baphakamele phezulu balumise uhlupho lungakaveli, ngoba layo igugurawundi yaqala kanje kubonakaliswa izenzo ezincane kutshaywa abantu lafana kulinywa zabantu lafana kwaqina ukubhubhiswa umphakathi wonke ngakho abaBritani labeMelika labo bonke beEurope amazwe lawe alamandla avela entshonalanga kumele ukuthi kathe sibambe ngenyawo ezimbili bathi ozashaya omunye ozalimaza omunye ozabulala omunye sizamenza njengoSaddam sizamenza njengobani sizamenza njengobani ngoba izikliwi lezi eziphethe umbuso eziphila ngokunatha igazi labantu zibulala abantu zibagqibela emangcwabeni angajoniyo ziyaqhubeka ngento eziyaziyo ngoba umcabango kaziwazi zazokubulala kuphela ngakho abeBritani nabanye abamamazwe aphezulu kumele basukume bethu ozakwenza lokhu sizamfaka edele sizomquma sizomenza lokhu kwenzela ukuthi kume ukuganga lokho okwenzakala phakathi kwelizwe laseZimbabwe.
Imali efika ku 5 million pounds le ephiwe inhlanganiso ezizimeleyo iBritani lamhlanje ubona iphathisa na ekwenqabeleni udlakela lokuhlukuluzwa kukaZulu kuyiwa kukhetho.
Okufunekayo ukuthi umphakathi losapho lwaseZimbabwe luphiwe imvumo yokuthi ngaphambi kokhetho lolu bafundiswe baphiwe ulwazi lonke abaludingayo ngokhetho. Khathesi abantu baphonga ukuthi ubaba uMnangagwa uthethe kubaba uMgabe wasokusiba ngu president. Bathi ulwazi alufikiswa ngebantwini ukuthi kwenzakale ikhulu kulabantu abathethe umbuso ngodlame. Kodwa kufakwa kumaphephandaba kufakwa kumaradio ukuthi umbuso nje usukile kubaba uMgabe waqhutshwa uMnangagwa. Kodwa igama eliqondileyo lokuthi kwenzakeleni ukuthi ikhulu umbuso uthethwe ngodlame langesikhathi.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombuso welizwe. Abakhokheli bamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland sebesole kakhulu uhulumende besithi ukhanya engafuni ukuvumela ukuzibusa kwezabelo. I-devolution of power lanxa isisekelo sombuso sicacile kulokhu. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Bekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe kobulawayo izolo, abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo laba bavumelane ukuthi ngempela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akalaso isifiso sokuvumela izabelo ukuthi zizibuse. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi lokhu akumangalisi ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ephumele egcekeni nyakenye ephikisa i-devolution esithi kudingeka imali eningi kakhulu ukuthi ifezwe.
Into yokuqala esizathu sokuthi sithi thina i-devolution ivele kayisoziphumelele yinto ekhulunywa yilabo abasemandleni kathesi umbuso welizwe. Bakutsho nje nxa sikhuluma uChinamasa ukuthi sokubeka sobala engaqalisi ukuthi bazayesula uconstitution into yokuqala abafuna ukuyenza. So lokho kusitshengisa ukuthi bavele balezizathu zokwesaba ukuthi ngabakhona i-devolution izabathathela amandla esiye zabelweni njengoba kabakufuni lokho. Bonke abantu abangontando kayiphikisa abanyeke baphila nge-devolution. So sikhale nje ukuthi bavele bazayesula nxa bengeyesulanga kuconstitution bazasithulela njengalokhu kade vele bethule since 2013. And so ukuthula kwabo vele kusobala ukuthi bavele kabayifuni ngenxa yokuthi izinto ezihlupha abantu eMathebeleni leMidlands kakhulu zibangwa yikuswelakala kwamandla ezabelweni.
Umsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla leNational People's Party umnumzana Sam Siphepha Nkomo yena uthe ngamanga akhulunywa nguChinamasa. Unkomo uthi iqiniso yokuthi izicukuthwane zezanu PF kazifuni izabelo zizibuse ngoba lokhu kuzaphambanisa ukuhuquluza lokutshontsha inotho yelizwe. Umqoqi wenhlelo zePublic Policy Research Institute of Zimbabwe umnumzana Sidumo Bebe yena uthela nxa uZulu eke wabalethemba lokuthi into zizaguquka kulandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni kukhanya kungela tshintsho oluba khona.
Ngesikhathi amabutho ethatha ipower from uRobert Mugabe abantu babethabile ukuthi ngokuhamba kukaMugabe kutsho ukuthi into eziningi zizatshintsha. Kodwa ke akusabangi njalo ngoba uEmmerson uqhubekela phambili ngombuso lo obusenziwa nguRobert Mugabe. Nanga ukuthi tshintsha ama-ministers akhe wabuya wa-appoint again ama-provincial ministers okuyukuthi ube-violator i-constitution yaseZimbabwe. Ube kufanele ukuthi ngabe kutshintsha ubeza constitute ama-provincial governments. Kungakho-ke akutshintshanga lutho lokho kuqhutshekelwa phambili kuncindezelwa ama provinces ikakhulu iMatabeleland, iNyukenz, oMaswingo labo Mtare, iManicaland.
Okhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye ophe imbono yakhe ngalolu daba.
I-devolution okwenza sikholwa ukuthi si-under threat ukuthi okuthiwo nguChina Masa kuyabe kuyikuthi umuntu ozwisisa indlela izane e-operator ngayo. UChina Masa into azikhuluma yize zicatshangwa izane. Kungaba yikuthi abanye bazame ukuba ukumbambata kodwa uChina Masa uzakufaka ngendlela bethe bevaleleni bakutsho ngayo. So kuqakathekile ukuthi njengoba sibona ukuthi kulokhu kwasukela ngo-2013 akulanto esiyenziwe in the implementation and akulanto etshengisa ukuthi bazayenza and sebekhuluma ngokufuna ukuyikhipha. Siqalise ukuthi sikhampenele ukuthi ngike kwenzakale. So it's under threat ngoba kukhulunywa ngumuntu osebandleni elibusayo njalo ephethe isihlalo esikhulu ebandleni lelo.
Isisekelo sombuso esitsha esiqale ukusebenza ngo-2013 sikubeka sobala ukuthi izabelo zelizwe kumele zizivu ngokugcweleyo okuyinto esekelwa nguZulu weZimbabwe jikelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Izakhamizi zenkayi ezingelancwadi zokuzalwa kanye lezithupha zithi zilokhu zibhekane lengxaki ezithiyeneyo ezivimbela ukuthi zithole lezincwadi njalo zenelise ukubhalisela ukuvota kuhlelo olusaqhubekayo olwe-voter registration exercise. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota selokhu uhlelo lolu lwasungulwayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa iZEC ithi inani lababhalise esigabeni zeMathebeleland kanye ledolobheni lakoBulawayo liphansi kakhulu nxa liqathaniswa lelakwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okunengi ngokwenzakala enkayi sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT kuleso sigaba uNkosika uKhansila Sicelo Mpofu ongumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council.
U-first round lana yokuqala kungakangezelele ukuthi kuregister abantu abangenazithupha especially abatshalana nabantu abadala izizathu ezithini ukubhalisa babehluleke ukuthi baregister. Then kwazokuyana basongezelela kwasewamalanga awo 1-1 estation kwaba yi-one day e-GT primary school kwaba yi-one day e-GUE primary school. But engakudiscovera sekuseGuni ngaleto silasidika ngikhona ngatholanisa ukuthi abatsha laba babephethe izithupha nabantu abadala izithupha lezi kwakumele zibuyiswe ngapha e-GUE primary kungakafiki ilanga lokuthi kuzoregister. But la zafikile anakhona ukuthi kurejiste isithupha zingekho. So ngabantu abagcina bengasarejistanga. But ke esesihlanga ukuthi abantu bafuna ukuthi bayirejiste. So kukhathaza ukuthi lapho sokumele bayirejista khona sokusesenta enkayi senta. Lapho sokuhanje khona kube le ndleko ezithize.
Uhlupho lolu-ke olwezithupha kukhanya lokhu luqhubekela phambili yini kumbe kulolunye usizo abalutholayo ukuthi bazuze abantu amaphepha la?
Abantu babethethe isithupha. Izithupha zakhona kumele zaprocesswa eNkayi district. Kumele ziphenduke zibuye ukuthi iprogramu yangasibuya ekungezelela ificane izithupha lezo zikhona. Yikho lapho kube lohlupho khona. Lakho kudiscovere ku-one station ngapha eGwija kanye kuthole eGwe kulaba ngahlangana khona. Emajaha labo bahlangana lohlupho nje ukuthi abantu bebebuya besithi bafuna ukuzoregister. Izithupha zakuthi bazazithola kwabo zatholakala sazingekho.
Ikhona indlela yokulungisa lolu hlupho.
Ngivele nje ukuthi ngifuna ukuhamba ngiyebonana nayo DCT sestra ngiyitshele ngendaba yangkhona. But iproblem sikhona ukuthi abantu abanake basokuthiwa kukhanya kumele sibakhuthaze ukuthi bahambe bayirejista ngapha i-district. Kutho kule ndleko ngoba from eGuye usiya eNkayi is $3 singitheni, which is $6. Omunye umuntu ungasumtshela ngalokhu ukuthi ngangcono uyebhalisa ku-district ethi ngiweste imali yami yona imali ihlupha kangaka ngangcono nje ngiyekele.
Inani-ke elabantu ababhalisayo bakhanya babuya yini kuzobhalisa abantu kumbe lokho indwendwe sezincane njengalokho esikuzwa edolobheni lakobulawa.
Indwendwe sezincane ngoba ngiyananzela ukuthi sekunabanye abangakwanisa iminyaka ukuthi baregister. Akade sebebuya bazofuna ukuthi baregister bagcine bephendula. Laba bezele befanele baregister bahle baregister kumafezizi lana kuqala. But engikwazi ukuthi abazange baphele bonke abantu bathiyele babezindawo ekudingeni izimali ekutsheketeni lapha sokuthi umuntu athole imali okuthake ezoregista nga kuba nzima abanye bakhona bona bacine bebanjwa yilona lolu hlelo lubuya ekugcineni.
Ukansila Sicelo Mpofu ngumgcini sihlalo wenkayi Rural District Council sixoxela ekhona le enkayi. Uhlelo lwe-Livestock lamhlanje sixoxa ngodlakela lwezombusazwe kulandela ukubhaxabulwa kakubi kukankosikazi Joyce Mutyuru labasekeli bebandla lakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanu-PF izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukufuthelana phakathi kukahulumende wakwele Kenya lebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Raila Odinga kuyaqhubeka kulandela ukuzifungisa kuka Odinga ngolwesibili esithi usinguye umongameli welizwe. Elemelika selethule imigoqo evimba amankampana kulelo lizwe ukuthengisela amacele alwisanayo izikhali kwele South Sudan. Inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa zithi zifuna uhulumende acacise obala ukuthi uhlelo olusungulwe ngamaviyo ezomvikela olokuzingela isigebenga ole-Operation Fiela kalusoze luqhubeke lubhekiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Abakumanya mazwe abangenela umhlangano eJohannesburg bathi bafuna uhulumende abachazele ngokusobala ukuthi kungani uhlelo lwe-Operation Fiela lungasazingeli izigebenga kodwa seludinga abakwamanye amazwe abangela mvumo yokubaselizweni. Umgcinihlalo wenhlanganiso emele abakwamanye amazwe kwele South Africa e-African Diaspora Forum umnumzana Mark Papu uthi okubakhathazayo ukuthi selokhu lwaqalayo lolu hlelo lugxile endaweni ezilabaningi abavela kwamanye amazwe kanti kubotshwa kakhulu abangela mvumo yokuhlala kwele South Africa.
We are requesting to meet the Minister of Police.
Siphakathi kwemizamo yokubonana lomphathintambo wogatsha lwezamapholisa, umsekeli kamongameli welizwe kanye lomphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya, ngoba lolu luhlelo lwezwe lonke. Akufanelanga basebenzise lolu hlelo ukucwasa abanye abantu.
Ngenyanga ephelileyo uhulumende wethule Operation Fiela isibili ehlanganisa amaviyo wonke ezomvikela ekulwiseni ubugebenga. Kodwa iningi laba kwamanye amazwe bakhala ngokuthi abezomvikela laba nxa befika eziteza abahlala kuzo bawisa izivalo babavuse phakathi kwamabili bese kubotshwa labo abangalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabena uthi lo bandla besekela ngokugcweleyo lolu hlelo kabathokoze ngokuthi injongo zalo zikhanya zingalunganga.
Sizama ukuthi sibizwisise indaba leyo yokubotshwa kwabantu othiwa i-Operation Fiela ekhangelele ukuthi ngoba thina-ke siyasekela i-Operation Fiela kodwa singawusekeliwe ukuthi kube sekubotshwa abantu abangelazincwadi zokuhlala la ngoba ukusekela kwethu lathi singama-victims awe-crime.
Kulomhlangano abakwamanye amazwe laba abebesemhlanganweni lo oqoqwe i-African Diaspora Forum bebebize lo meya wedolobho le-Johannesburg njengoba kunguye obedumile ngodaba lokuthi abakwamanye amazwe abangela mvumo yokuba kwele South Africa ababuyele kubo. Kodwa-ke i-ofisi kameya ikulandule lokho isithi kayisiyo ngxenye yalo hlelo. Inhlanganiso zabakwamanye amazwe zithi akufuzanga kuzingelwe lokubotshwa wonke umuntu ongela mvumo yokuba selizweni ngongekho emthethweni. bathi abanye balaba bantu kungenxa yephutha logatsha lwendaba zasekhaya olwehluleka ukubapha lezi ncwadi. Ngakolunye uhlangothi kulabathi abanye ababotshwayo yiziphepheli ezibaleke emazweni azo ngezombusazwe okokuthi bangaphindiselwa emuva kufaka impilo zabo engozini. Nalesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leChickenin linqobe elezanakho elaseZambia ngethuka 1 emdlalweni wokuzwana amandla odlalelwe eluveve kobulawayo namuhla. UJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu lezanakho yilo eliqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala njalo lichayela emambuleni nguCharles Sulu yena ohlohle ngemva kwemizuzu elichumilane. Igoli lelize ngemva kokuba iqembu leChickenin lidlalise amathuba amahle amabili lapho abadlali balo ababalisa uInnocent Mchenekalo obedia Tarumbwa abehluleke khona ukulichayela emambuleni. Iqembu lezethekeli liqale ukuzenzela santando ngemva kokuhlohla kodwa kuthe ngemva kwekhefu abafana beChickenin baphenduke bengasadlanga nkotshana bathola amagoli amabili. UClemens Matau hlohlese udlalwe imizuzu engamachuma yesithupha kwathi u-Opril Chirinda ulichayele emambuleni ngemva kwemizuzu engamachuma yesikhombisa lathoba mnembili. Umsekeli omkhulu weqembu leChicken Inuma Cloud Moyo ujabule kakhulu ngendlela iqembu leli elidlale ngayo njalo uthi lilakho ukuchayezwayo lonyaka.
Hayi ke mithi imnandi kakhulu esipresa singarahle ibhora mbona amathimu amaningi aza kufa kunaphelaudlela.
Iqembu leChicken belisebenzisa lomdlalo ukulungiselela ukuqala kwemidlalo yecast ePremier Soccer League yalonyaka. Elezanakho lona belilungiselela ukuphatheka komncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphushe imidlalo yeligue lisendaweni yesibili kungalane imiklomelo khonale kwele Zambia. Lo bekungumdlalo wesithathu iqembu lezivakatshi leli eseliwudlale selokhu livakatshele kwele Zimbabwe njengoba lidibane lele FC Platinum lanqoba ngefokanya. Laphinda njalo ladlala lele Ferroviario elaseMozambique lapho elinqobe khona ngefoka-1. Limidlalo iqhutshelwe enkundleni yemandaba ensukwini yezedlala juleyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokine.
Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lo Otis Mgwabi yena ocula umdumo we Afropop Soul ekwele South Africa.
Abaleli abaningi abadabuka eMathebeleland bawela ingulukudela besiyafuna impilo entsha eSouth Africa. Ngoba ke iningi labo lisithi umculo wabo awunanzwa eZimbabwe. U-Otis Mgwabi ungomunye wabaculi beZimbabwe osehlala eGoli. Njalo kulapha acindezela khona ingoma zakhe. Pho wena ke uqale nini ukucula?
Ngiqale ukucula ngo-year 2000 umculo wami ubizwa kuthiwa yi-Afropop and Soul Music.
Ingoma zakho zizwakala zipholile kamnandi. Unamadlaladle amangaki njalo wabawumkela njani umculo wakho?
Ngilama album amabili, eyokuqala ibizwa kuthiwa Inkondlo Zothando, eyesibili ibizwa kuthiwa Zulu Zulu. Abantu bawuthakazelela kakhulu umculo wami, bayawuthanda and basafuna nokuthi ngiwenze ngiqhubeke ngiye phambili.
Usuku ufikile, iye iye iye, angilali, angishona kangwini. Lomkhonto wami uzwela kuwe, enhliziyo yami ayitheli ngawe, angilali.
Sikuhlelo za Friday lomculi we Afropop Soul Music u-Otis Mgwabi siphethe ingoma zakhe ezipholileyo ezithoba inhliziyo. yena usebenza nobani kumntu omnandi kanje
kuyidlalade lami lesithathu ngisebenze nobani elemoyo owe-record label ebizwa kuthiwa yi-Niche Elements ngathi ngafushane abantu abangenisa emculweni babukhonti mhlanga ubabongile sikhonjwa abethi nyathi kunye nawe bhuti wami Ezra Chisa Spanda yi-contributed a lot in my career
u-Otis Ngwabi uyazibhalela ingoma zakhe njalo uthi ngeke aphume kwizingoma zakhe ezipholileyo ngoba yizwe ezihambelana le voice yakhe pho ikusasa yakho ibona njani Ngwabi njengoba kuzinyana ukuthi abantu bathenge ingoma lezi
ikusasa lami lokukhanya because sazoyenza more projects more albums and sazokollaborate namanye ama-artist amakhulu balandeli bami nabalaleli ngithi please keep on supporting me ngiyabonga i-support yenu eninginikeze yona all these years ngiyabonga kakhulu
Kukanya siyamkhiphela umfana kaNgwabi eMzansi uthi ngayindawo njalo ukucula kusegazini lakhe kakufaniseni besiphetheke yena u-Otis Ngwabi ngomdumo wakhe olohlonzi ecula ingoma ezithobekileyo ezithandwa ngamantombazana yekela sithi molo molo ntombi akusimina loo ngitsho njalo yingoma ka-Otis Ngwabi lasikuhlelo Woza Friday. Give me the prayer for your Nandi. Ikaw na minyo as a Jesus band.
Otis Ngwabi ube hlabela ke kamnandi lapho ekuhlelo Woza Friday ihamba lejahelidala u-Ezra Chisa Spanda siyabonga Chisa ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lesiphathamandla sakwelebhilithane wagcizelela isithembiso sakhe sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo kodwa ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi cha azikukholwa lokhu. Abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo eMathebeleland basola urhulumente weZANU-PF ngokuvimba ukuzibusa kwezabelo i-devolution. Iqembu le-Chicken Inn linqobele eZanaco elaseZambia nge-2-1 emdlalweni wokuzwana amandla. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntunga milinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.